sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-12 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhlelo likamanisipala wakobulawayo lokuxotsha abaphila ngokuthengisa izitaladeni ezisenzikini edolobho lakobulawayo ludluliselwe phambili.
Okuqakathekileyo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala, abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs.
Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni, ngakho uZulu kumele amukele umjovo wokwenqabela leli gciwane.
Ngakho ke limhlomisha le uyadula, nakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela aphakathi kutholakala ngayo, so yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ma-certificate.
Izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolishi ukuzipha izithupha zama-degree okwenza zithwale nzima lapho sezidinga umsebenzi.
Igcikwane le-COVID-19 sizwile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha, ende kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvo esikhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lukamanisipala lokuxotsha abaphila ngokuthengisa izitaladeni ezisenzikini yedolobho lakobulawayo obelumele lwenziwe izolo lugcine lungasaqutshwanga ngemva kokuba amapholisa ecele ukuthi ludluliselwe phambili. Iphephandaba lobulembu elesite lithi isiphathamandla sikamanisipala unkosikazi Sikhangele Joe wazise ukuthi amapholisa acele ukuthi lolu hlelo lumiswe ukuze kuqale kuzwakale impumela yomhlangano oqutshwe ngabezomvikela lomphathintambo obona ngendaba zakobulawayo ngalolu daba. Ikhansili yakobulawayo izama ukududula abaphila ngokuthengisa ezitaladeni laba ngoba isithi sebegcwele enzikini yedolobho njalo benza kube isixhobexhobe kakhulu. Abaphila ngokuzisebenza abaningi babekhangelele ukuthola indawo zokusebenzela eGodini Mall, kodwa sokuleminyaka lendawo isakhiwa ingapheli. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Uhlupho lwendawo zokuthengisela alusoze lulungiswe kungazange kube lokukhulumisana. Okuqakathekileyo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala, abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs. Kuqakathekile ukuthi ke sibe lokuhlangana sikhulumisane sibone ukuthi silicuku elikhangele abaphila ngokuthengisa singahlangana at a higher level sivumelane ukuthi abantu bangancediswa njani. Okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bonke labana abantu yibo abaphila ngendlela yokuthi basebenze kulezo ndawo. Yibo kukhangelelwe futhi ukuthi babhadalele abantwana ezikolo, yibo kukhangelelwe ukuthi bathele amarenti wona la akhalisa umazayo ukuthi abantu kababhadale amarenti. Kuqakathekile ukuthi indlela zokuphila zona zana zivikelwe. Esingakucela ukuthi kuyaswelakala ukuthi inhlanganiso lezi engikhulume ngazo sibe lokuhlangana kukhulunyiswane, sibone ukuthi kulezinye endaweni ezingancediswana phakathi kukahulumende at small scale to medium enterprises level le-city council yini zidivelophelwe ezo ndawo ukwenzela ukuthi abantu bathole indawo zokuthengisa. Kuqakathekile ukuthi lokho kwenziwe ukuze abantu bangaze bagijinyiswa edorobheni. Lokhuyana mbona ingathi kubi kakhulu ukuthi abantu bagijinyiswe ngaleyana indlela, ngoba yikho lapho okweyeme khona impilo zabo.
Egodini khona kwasuswa abantu kuthiwa kuyakhiwa kutsha kuyalungisiswa kuzaba lendawo zokuthengisela kodwa kukhanya kuyakhiwa akupheli kuhamba njani kahle kahle
edabeni lwegodini baba Nkomo angisoze ngikhulume engingakwaziyo kodwa ke engunanzelelayo ukuthi uhlelo lwabo lokuthi balungise igodi soluthethe isikhathi eside kakhulu sokuze kweqela ezingeni lapho esasingacabangeli khona kanti njalo nxa sinanzelela bona abasinika khona ukuthi bathi khona umsebenzi uyaqhubeka uhamba kuhle kodwa thina sinanzelela ukuthi hayi sokuthethe isikhathi eside kakhulu kodwa ke esikuzwayo ngabasiki bebunda ukuthi ama vending sites amanye aseyakhiwe ende uthi ukuthi ngesikhathi lapho azaphela khona kuzaba lesikhathi ke sokuthi bese kuvulwa ke bese kubuyela bona abantu abaye bayabadisplaceswayo laphana kuqala i-first preference izaphiwa bona abantu ababevele besebenzela egodini engakutsho ukuthi bathi bona still work in progress angake ngizikomite siyule kutheni ukuthi ngithi mina kuzaphuma kuyona leyani original plan esayibonayo yini kumbe sokulama alterations lama reconfigurations.
Alo ke ngumnumzana Alec Ndlovu oyinhlanganiso yabazisebenzayo eyibulawa Vendors and Traders Association obeqoqa le Studio 7 ecingweni ekubulawayo. Ukulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni. Ngakho, uphakathi kwemizamo yokubona ukuthi iningi labantu eligoqela abantwana besikolo liyemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane. Kubikwa kukhangelelwe ukuqutshwa uhlelo lokujova abantu ngejekiseni yomuthi wakuqala owesibili kanye lowesithathu owebooster endaweni ezehlukeneyo zedolobho lakobulawayo kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo lapho abantu abazafundiswa indlela zokwenqabela leli gciwane. Unkosikazi Violet Nxumalo okhokhela uhlangothi olubona ezempilakahle kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uchasisele usithandekile Mhlanga we Studio 7 okunengi ngalolu daba.
Igcikwane lele COVID-19 sizwile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha and kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvu esikhulu. Thina njengabakhokheli besigaba sesike sahlangana sahlala phansi ukuthi sibonisane ukuthi nanku njalo umkhuhlane usuphendukile. Sibonisana ngokuthi singenzani ukwenzela ukuthi esigabeni lapha kuvikeleke abantu bangabulawa yileli gciwane. So saphuma lakho esiphume lakho yilokhu. So kumele sibe sihlangana ngama village sibuthanisa abantu sibatshela ukuthi i-COVID-19 sibuyile njalo. Sicela sivikelenini especially ekubuthaneni. Kubuye number 2 sigqoka ama-mask abantu bafake ama-mask. Imbuthano le mbuthano sekumele siyireduce futhi njengalokhu kwakuyikho khona. Seyabe sihamba thina lapha njengesigaba sethu kulama village 1, village 2, village 3, village 4, village 5. So siyabe sihamba village sibuthanisa abantu sibatshela ngawo lo mkhuhlane osubuyile.
Isaziso lesi esokuthi abantu bebuye ukuzokwamukela umjovo we-COVID-19 lizasisabalalisa njani kuzakhamizi zonke zakobulawayo.
Isaziso lesi esesikhona okuvamele abantu babuyele ekujoveni futhi ekuvikeleni leyi igciwane selithe labuya futhi bekhi. Sizawuhlanyela futhi phakathi komuzi sibatshela ukuthi abezempilakahle sebephenduka futhi ukuza sivikela futhi kuleli gciwane selithe laphenduka. So kumele sibuyele futhi siyehlabe nini futhi elinye idoti elokuvikela leli gciwane selikhona. Sizahamba futhi sibatshela ngalelo hlobo futhi
sibabiza kanjalo kanjalo sibabuthanisa sibatshela ngakho khona ukuthi sokumele phenduke futhi abezempila kahle bazehlaba futhi abantu ukuze bavikeleke izakhamizi siyazixwayisa ikakhulu kumbuthano amagathering wona la ayenzakalayo even kuma-funerals lokubana bakhuthale ekugqokeni amamaski amamaski agqokwe sibili kungabi lo muntu ozahambe engagqokanga imaski especially kuma-gathering even ebantwini abaningi abantu babona ukuthi amamaski babe bewagqokile sizabakhuthaza kakhulu ukubana bagqoke amamaski abantu ngoba igciwane leli seliphendukile futhi
lo-ke ngunkosikazi Violet Nxumalo okhokhela uhlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolishi ukuzipha izithupha zazo zama-degree. Ikolishi leli lizama ukulungisisa lolu daba olubangelwa yindleko yephepha lalezi zithupha eseyakhuphukayo. Kodwa abafundi bona bathi ukuphuza ukunikezwa izithupha lokhu sokubaphazamisa ekudingeni imisebenzi ngemva kokuphutsha izifundo zabo. Ngoba bengela bufakazi abangabutshengisa ukuthi bafunda okunganani. Ugaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezifundi zamakolishi ezinasu umnumzana Benon Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, ngibizo nguBenon Ncube, National Student Union President. Sesithole ama-students amaningi ekhalakhala especially abagraduatile eminyaka engu-2 edluleyo besithi bona abenelisi ukuthola ama-graduation certificates abo from i-University of Zimbabwe. Lokhu kuyaba-affecta kakhulu ngoba abenelisi ukuthola imisebenzi yabe-advertiser kumbele ukuthi baqhubeke ngephambili ngezifundo zabo ngokufuneka lawo ma-certificates. Lapho-ke sikhulume lo sibuza u-vice chancellor umzebhu wahe ukuthi lokhu kubangelwe yikuthi bezama ukumtshintsha amaphepha adibe wasebenza umhlobo wama-certificate bawasebenza kuqala umhlobo omutsha. Ngakho-ke lo mhlobo omutsha lo uyadula lakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela la aphakade etholakala ngayo. So yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ma-certificate, but wasesithiwe nakubazenelisa ukuthi ama-students enelise ukuthola lawo ma-certificate emalangeni lawo azayo aseduze.
Kubikwa sokule minyaka emibili i-backlog leyo ikhona. Kungathatha isikhathi eside kangaka ukuba bathole lawo maphepha njalo bathi bona batshintshelani
isizathu abathinikanga isizathu esizwakalayo. Ngakho-ke lokuthi sazi ukuthi kuzathatha isikhathi esinganani ukuthi baqinisile ngenxa yekuthi emalangeni azayo uzonelisa ukuthi ama-student enze ukuthola amaphepha abo asikaqiniseko sekunokuzakwenzeka ngoba ukukhuluma kwethu lesikolo lesilaya i-vice chancellor entweni ezinike ezidlule ezinjengabo school fees awuzange kwaletha ama-results lawadisele sowavu njengokuthi ukuthi kuthiwe i-school fees asisakhwezwa sesiyahlala siphansi ngoba sikhuluma nje kathesi indaba ye-school fees leyi isekhothi and kodwa ama-portal ama-student awavuli athi i-student ingaqala bhadala leyo mali esavumelane ukuthi yiyo kumele yehliswe. So ngaso sibuye endabeni leyo amaphepha ama-certificate sikhuluma lesi sazi ukuthi sesingaba le ndala efanayo ukuthi nje kuthembisana kodwa siyathwala nzima ukuthi ama-student enelithi kucelethiwa lawo maphepha.
Kundaba ye-school fees ekumthethwandaba leli khangelela ukuthi izagcina iphethe
khathesi into esihlupha ngeyokuthi emthethweni kwathiwa isikole kwathiwa ama-students abhadala leyo mali elikhona kungakakhwezwa kodwa ngapha isikole sesivula izikolo sezivuliwe but isikole sona sisajengisa ma-results ama-students until aze akhuphe leyo mali abayifakayo phezu kwaleyo yakhulunywe yikho. So kulokungazwanani khona abaphakathi kwento ezifuna isikole le nto ezibhalwe ngabantu abasemthethweni sesimelele ukuthi sibonthi mhla zivulwa baza bavumela yena ama-students angaqedanga ukubhada angangabhadalanga leyo abafuna siyibhada ukuthi kwengene ezikole ngoba I think from khonapho sizakwanisa ukuthatha inyathela lokuthi sisebenzise ukuthi ephambili ngalokho esifunda kuqala kumbe sibonisane nabo ngoba okukhona yikuthi thina sithi indaba le kumele iqale iphuthiswe ecourt ivunyelwane ukuthi ibhadala malini isikole sona kumele sime ukuqhubeke nayo ukuthi abantwana babhadale imali ephezulu ingavunyelwanga ngabasiti.
Hello-ke ngumnumzana Benon Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinasu, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokuxoxa lesikhulumeli sekolleji le-University of Zimbabwe iyehlule. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka elithumi lanhlanu 15 owelokithi le-Warren Park eHarare obanjwe igetsi wafa ngemva kokunyathela amanzi abekade esemgwaqweni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani yezilaha e-cold storage esithiwa yi-Boosted Beef Zimbabwe ibikwa isithola ibhizimusi elikhulu. Inkampani le eyayivaliwe okweminyaka eminingi ivulwe nyakenye. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Mahlabezulu kusindawo nezindawo eniguzo ubo bonke abalaleli konke nabasakazi beStudio 7. Yeah, okhulumayo lapha elichagwane elikhulu esigabeni sakosiwo ukhanya nencubo. Bakithi akonto etheni engizoyikhuluma nje kulento nje enye nje eyi-1 engizwile ilunga lezanu PFA Mr. Believe Ugawule. Ugawule I'm sure ugulelwa ingqondo. Kho akuhlangani kahle lapha ekhanda lakhe. Kambe noma sekuthiwa imali isikuhlanyisa noma kumbeni yini kukuhlanyisayo. Awu bantu benkosi. Awu sihlobo sikaThixo. Nanga umuntu bo udinga imithandazo I think. Ngoba unowumana mpela umana abantu bakalinga. Antozi bakuthi unonjani? Ugawule yiyo kuphela nje into nje engiyizwile ukuthi hayi bakithi nangumuntu edinga imithandazo imali noma yini ukuthengisi noma yini ayisekumhlanyisa bakithi. Angibonge, amen kuleyo ndawo.
Sanibonani ngolweni, sanibonani ndumelang ndaba rimingi. Hayi siyabonga. Into engizayibeka nje e-straight yikuthi mina vele ngeke ngikhulume ngithi umnangakwa kumbuthiwenga. What I will talk about yikuthi i-corona yini yizani, konke okubolileyo yini izanu. Ngoba mangaqala mina ngikhuluma ngomnankagwa ngikhulume ngoChiwenga kutho ukuthi abanye abantu bezanu bayabelungile. So mina into engiyitshoyo ukuthi konke okubolileyo yizanu. Izanu yebolisa ilizwe, izanu yebolisa konke. Ukuya eChina besiyadlelana neChina, icorona vele ngeke isikhuthe ngoba icorona ngiyakhona ngale. Ngoba ngiyakhumbula mina umama lo, yena nalo umama wezanu lo, Minister of Information uMonica Mutswanga lo ekhuluma esithi umkhuhlane wecorona bathi hayi sidlelana nayo isiqedeni ama-ministers i-corona. So ke into engikhuluma ngayo lapha ukuthi konke okubolileyo yizana. So njalo ngiyezwa abantu bathi hayi asibe ndawonye manje sithi ngiyakhangela mina e-South Africa ama-parties amanye aphuma kiyo yona i-party i-ANC baqemuka kuyo bephume labantu abababonayo ukuthi hayi lokhu akuhambi bephume kanjalo. So mina ukuthi nje kuthiwa ama-party ehlangana ngubona kulusizo ama-party ngekuzufake abantu ebhasikitini eyodwa ngoba ibhasikiti ingadilika sokudilike konke selisithi liya ku-phase 1. aya maparties akona as long bengokuzana abaqhubeke benjalo singacriticizeani uqhubeke kunjalo ube lokhu lalokhu 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 amaparty abuye ne strategies zawo then registered parties njalo amaparties ale constitution ayikhona iparty thingi iparty ngala constitution okwenza umuntu eqalise dilika esecabanga ngokwakhe ukucabangayo ngoba lapha mina sengibona ukuthi eZimbabwe sokujinjini umsebenzi sokuba yi minister umsebenzi sokuba yi MP umsebenzi sokuba yi council akusela umsebenzi ezini. Thank you, bye bye.
Salibonani balaleli beStudio 7, salibonani bantu Facebook. Ngakithi sisho ukuthi sokusiya kuDisemba imali singayiphiwanga sizadlani labantwana Christmas kathesi singasebenzi o-10 months ungaphiwanga yona isenti asikwazi kumbe ukuthi singamandebele kumbe yikho okwenzakala eZimbabwe ngoba sihambe umhlaba wo but siyakhala imali kasiphiwanga ama-inputs kasiphiwanga manje kathi silima ngayo kumbe indlela yokuthi singasalimi siyabuza khona sicela sibili siphiwe imali kungakafiki u-25 sidlela thi labantu abethu sitshengise ukuthi siyasebenza abantu abethu sebegcule ubusela ngenxa yokulama sona sisebenza labo bengadlala
ngibonani kuStudio 7 le nto enzekalayo ebothelwe ubabe lo ifana exactly le nto yabothelwa uJob Skara uJob Skara wabotha njengayona le nto enzekileyo ebothelwe ubabe ukuthiwa abantu batshaywa yiyouth kuqede lapho kuyobotha umuntu omdala kuthiwe nguye umuntu otshaya abantu kuvidiyo kabonakali kodwa ubotshwa njani umuntu angazange abonakali ukuthi Zano PF yinto abayijwayeleyo leyo ukuyenza ukuthi babopha abantu abangenzanga lutho umuntu obotshiweyo ngoyinye opposition ongaso weZanu PF ngoba abantu abathaya abantu ngabantu beZanu PF kodwa abantu ababotshwayo ngabe CCC kumbe wabopha abanye abangasiwo belokuzini aba iZanu PF kodwa ngelinanga uzophela uzikhavela lokhu uzoze kufike ekugcineni kuphela.
Injani Studio 7 injani Studio 7 hayi siyazizwa izindaba siyabonga libambe njalo nje lonke basakazi bethu hayi izindaba zeZimbabwe zizwa zishisa zinjalo alithathe hlangothi olombono wakho uyawufaka hayi siyabonga mpela libambe kanjalo hayi namhlanje zokuphawula ngabantu laba abasuke emashonaleni laba bazofundisa ematebeleni laba abantu hayi laba abantu sibili hayi sebefike kumlindo wagcina ke manje sifuna ukuthi sibili bekhitshwe ezikolo zonke zematebeleni bekhitshwe bonke umuntu osuke omrewa kayifundise mrewa owecholothi efundise echolothi eplamt efundise plamt ye kanti kibo usolaloo muntu kibo ye so sifuna ukuthi hambe ngeleveli yonke into lasemsebenzini laba kumele ukuthi kubhekisise kathi ukuthi umuntu lo osebenza lapho ngwesigaba seneso yini na maye ngasoweso sigaba seneso kwakhitshwe esebenza kibo ubalalawo abantu abakhona bayifuna phela imisebenzi so into okumele ukuthi ukhulumende ezibhekisise kahle lezo zinto ukwenza ukuthi abantu bonke bebe leveli ye ngoba kuza xothela amavoti khona kuhulumende ma ngakunazele khona kuyini ye coti i-odiyo le ifunde sibili iyefika khona phezulu yakuziphatha amandla zezanu PF lesi
Studio 7 sibonani linjani kunjani kuzindawo zonke umakhuluma nomhlaba thina siyaphila sicela silazi badala siyacela ukuthi like lisweni laba bantu bakithi esintwini labo obaba ogawulo ukuthi hayi sisikhathele ngabo ukuthi bebekhuluma amanga bebekhuluma amanga ewumuntu omdala amanga asuke emsendawo akakhulume iqiniso engavikeli amashona engawavikeli amashona ayamosha sesimoshele into eziningi akuwameniyezi evotelwa engasenzeli lutho ngamanyears engajabuliswa yi-change leyo abamnikezayo engajabuliswa yi-change leyo abamnikezayo thina singabantu besintwini simoshakalela a asiyithandileyo babagawule sicela uzame ukuthi uzame ukuzinuka amakhwapha umuntu omdala ukhulile kakhulu nasibancane kulawe cela ukuthi lokhu okuthiwo okukhulumayo hhayi asikuthandi thina cetha ukuzame ukuzilungisisa ekuphileni ujabuliswa yini usibona uma ubona abantu bemadebheleni behluphe ujabuliswa yini into ekujabulisayo wena kahle kahle umuntu omdala ungakujabuliswa yini uma abantu bemathebeleni bebulawa ujabuliswa yini wena uwumuntu omdala ongako yini into ekujabulisayo utholani kikho lokho utholani wena wedwa ukwazi lokhu ukuthi utholani uwumuntu omdala ongako hayi singabantu lathi njengako yaelokhu singabantu njengako ya yini abantu elisithengisayo lisiplayisa ngabantu siyashacela sibe lisiponda kuthi singabantu siyaphila siyacela sibili babagawula ukuthi zama ukutshintsha ukwenza phela baphelile abantu besintwini ngabantu besishoneni la ndiyakusapota lokho into ezimbi ya ningakusapoti into embi into embi kimbi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze WhatsApp +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, izulu elikhulu eselibulele abantu abalichumi lasikhombisa 17 esigabeni seCalifornia libikwa lokhe liqhubekela phambili. Izulu leli selidale umonakalo omkhulu kakhulu kulesi sigaba. Leli zulu liqale ngenyanga ephelileyo. Izolo like lama kancane kodwa abezomkhathi bathi lilakho ukuqhubekela phambili namuhla lakusasa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida lakho okuke kwana izulu elikhulu eladala umonakalo omkhulu nyakenye. Umnumzana Tamurai Gwegwerere saqala ukumbuza ukuthi bona baphathiswa ngokunganani nguhulumende weMelika.
Ayithina uhulumende wasincedisa njengoba sakhuluma laphana ngemva kokulokhuza kokulahlekelwa izindlu lempahla. Uhulumende uyancedisa njengoba wayethembisile iprogramu yakhe le i-FEMA ifima bayakunikeza ilokhuzeni uncedo. Lusiya ngokuthi wena usimo bani ekuncediseni kwakho. Thina basincedisa ngemali yokubhatala ilokhuzeni ihotela lapha ebesihlala khona sonke isikhathi lesi. Njalo basinikeza kuyimadlana okokuthi uthenge ukudla ngalesiyana sikhathi. Kodwa-ke ilokhuza i-program le eFlorida bathi ngokusitshela kwabo mhlaka 13 nalu January kulapho kuyabe sekuphela-ke ilokhuzeni uncedo lo abakade benikeza lona. Kodwa ngingazi abanye abakade abasesimeni esitshiyenele sethu bangabe belokhu besaqhubeka bebancedisa ngezinye indlela.
Manje nxa ukhangele lalokho okwenzakala eCalifornia, ubona ngani abantu bazathola uncedo olufana lalolu elalutholayo yini? Njalo ungakhuthaza usithini labo abakhonale? Sikhuluma manje.
Isikhuthazo sami mina ngabala sokuthi abantu mabe sendizweni leAmerica bengethuki, bengesabi ukubhalisa amabizo ehlelweni ezinikezwa nguhulumende. Uhulumende walapha hayi uyakunikeza sibili ngoba uncedo lusiya ngokuthi khona sehlakalo bani, kusiya njalo lokuthi khona wena usimo esinjani ukuthi uthola okunjani, usebenza ngapi, kumbeni usesimene esinjani nje. Kusiya ngakhonoko bayakunikeza uncedo olubahambelana lakhonoko. Hayi siyayizwisisa sibili le ndaba and hayi silusizi kakhulu ngoba hayi into zama-flats lezi hayi sayibona leyo hlupheko.
Lo ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni eFlorida ngapha kwele Melika.
Hayi manai waze Zwan, konje njanga window mthoba. Konje njanga window mthoba. Zwan, konje njanga window mthoba. Zwan, konje njanga window mthoba. Manai, konje njanga window mthoba. Zwan, 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 bathe ngulova. Uthara skela kutshona mhlanya lova. Uyazi ngilisenteneya uthi kimi yena akalandaba uzonlobola. Asasikile thi ngiyacombola enkithabu vele ngiyabagola. Amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ngingabhala ngapha njengamabiri enqola. Ngikhonje njengowindo mthoba. Khonje njengowindo mthoba. Zwan, khonje njengowindo mthoba. Zwan, khonje njengowindo mthoba. Manai, khonje njengowindo mthoba. Zwan, khonje njengowindo mthoba. Zwan, khonje njengowindo mthoba. Zwan, khonje njengowindo mthoba. Zwan, mina nsophare ngiplan njengesithombe mbare
ngile nkanje ngejonke tare anzwakali nje mina njengachukele sawe ungimelele mawusuvaya mawufuna manamba mizokaya okwabafazi lidemon sofuna magaya.
Niko nje nguwindi womthova ingoma kama-9 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni. Abazali bakhala ngokuthi abantwana bekolleji le-University of Zimbabwe baphuza ukuthola izithupha zabo zemfundo ama-degree. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.